Bona namhlanje bakhuluma ngokhetho oluzaba khona emazweni achiyeneyo olungakenziwa. Kodwa nxa singakhangela olweZimbabwe, olweZimbabwe solwenziwe. Lule ngxabangxoza zalo ezifakiweyo khonapho ngaphandle kwakhona. Singakhohlwa ukuthi ukhetho lweZimbabwe solusemthethwandaba. Lapho oluzathethwa khona. Njenge-SADC ngibona ngani labo bayafuna ukuthi bananzelele ukuthi bangakhuluma ngento esisemthethwandaba osokumele ukuthi i-court i-decide. Kungaba ngenye indlela kubatyekele bese kungani kuthiwa baba le ngxenye yokungani kuthiwa banga-influence ama-results kumbe influence ama-court kumbe ukuthi engxenye abanye babesebesithi khona hhayi thina sasimelele ukuthi i-court i-decide. Abantu be-SADC bathutsha sebesithi. So ngabazikhuphe phakathi kwalokho ngenxa yokuthi ama-elections eZimbabwe kasodaba abaluthethayo ngoba lulethwe kubo. Futhi ama-elections eZimbabwe ngama-elections oludaba solusemakhona.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili i-SADC yonongwayo ubona ngani nxa sesikhangela indaba ezendawo yena leyo. Kujalo ukuthi bakhangele eceleni nxa okunye kusenzakala kambe ukuthi vele bebengaluphatha udaba lolo loba nje nga alokho emthethwandaba.
Bengaluphatha ngingeza ke ngibaqambele ukuthi bengeza ke beluphatha angithi bebemenyiwe ukuzokhangela ama-elections uku-observe ama-elections sebevele sebekhulumile bona ukuthi ama-elections bawabona ehambe njani abazange besebekhulumile kwasekufika lolu daba olokuthi okuhanjiswana emakhoti abazange betshintshe indlela kade bevele bona bethe khona bakhangela ama-elections bawabona ehanjiswe kuhle baloku bemikhona lapho. So that chance is that soon to be a full man.
Siyabona ke ukuthi kulokhetho oluzakwenziwa kwele South Africa kuzobuya ke le DRC kanye le Madagascar. Kambe bangakhuluma ngani khonapho nxa sesikhangele ukhetho lolo?
Okumele ukuthi bakhulume ngakho yikuthi bagcizelisise ukuthi ama-elections kumele kube nokuthula. Ikakhulu nxa ungakhangela indlela ama-elections abesenziwa ngayo ngaphi e-DRC. Nokuthi angithi sizwile ukuthi umkhokheli we-DRC uthi kasoze abe khona kumncintiswano. So lapha sokumele ukuthi khangelwe indlela, bazame ukufaka indlela ama-elections okumele ahambe ngayo. Ngabona nathi njengamazwe ase-Africa, especially amazwe e-Southern Africa, siyafisa ukuthi sibe lama-elections alokuthula angela kukhonona phakathi. Lokho kungaphumelela kuphela ngaphandle kokuthi siqalise ukuthi sifake imicabango ngokuthi kambe kuyini esingakwenza ukuthi lathi sibe lama-elections angelahluphi. Kuyini esingaxhasa nakho njengamazwe angomakhelwane ukuthi sizame ukuthi siqondise indlela esenza ngama-elections lathi sifane lamanye amazwe.
Ye, nxa sesikhangela phambilini sibili kukhanya baxoxa futhi langodaba lwezomnotho. Nxa sikhangela ke kuzwekazi le-Afrika kuSADC yena leyi, ubona ngani ezomnotho sibili kumele bazikhuthaze kanganani nxa sikhangela lokuthi phela into abaziyembayo ziyahanjiswa kwamanye amazwe kazilungiswa ikhona ngale ke endaweni ye-SADC?
Mina ngibona ngani ezomnotho ziqakathekile. And ini amazwe e-Southern Africa ngamazwe anothileyo kakhulu. Bona lawa amazwe esikhuluma ngayo njengabo-DRC balama-diamonds, i-South Africa lama-diamonds, lathi kuthiwa sindawo eZimbabwe, le-South Africa balawo. Ngizafuna ukuthi sicabange indlela ngesikhathi siyikholoni, sisakholonayiziwe. I-Namibia ikholonayiziwe, i-South Africa lathi sikholonayizwe ngama-British labo belokwabo. Indlela eyenza ukuthi abantu ababesikholonayizile baphumelele yikuthi babexhasana. USmith babesinxa bemfakela ama-sanctions ngamanye amazwe. I-South Africa yenze njani? Imxhasi uSmith kungamthandi. I-South Africa isinxa ilama-sanctions. Ixhaswe yiZimbabwe ukuthi kungasikhambi. Lathi njengamazwe e-Africa kasekeleni ukukhuluma kuphela ngepolitics lezinye izinto. Asiboneni ukuthi umnotho wethu siyawusebenzisa ngendlela ezifana nayo.